Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali buka njani sibuka indaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 kwenkwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokukhethwe umeya omutsha wedolobho le Victoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini.
Qathekile ukuthi ngisho ukuthi uphinde waviselwa futhi nguminister, but ekuviselweni kwake ube ngumuntu ade seresayinile.
Ugatsha lwabesifazane olubandla le-MDC Alliance lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa akoBulawayo.
Hayi lokhyana sibusona kakhulu kakhulu njengabomama, lokhyana yikwephulwa kwelungelo lomuntu ongumama ngendlela ephakemeyo ekuhlungisisi kakhulu.
Namhlanje silodaba lapho esilonda khona ingxabangxoza ekubandla le-MDC.
I-ZANU-PF yayingekho i-MDC ibumba i-constitution yayo. I-ZANU-PF yayingekho i-MDC iqala ukuxabana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokukhethwe umeya omutsha wedolobho le-Victoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini. Ukhetho lolu lwenziwe izolo kwakhethwa uCouncillor Rich Mguni ukuthi abe nguye umeya. UDlamini owebandla le-MDC Alliance wayesetheswa icala lokungathembeki, yena wahle wathiya umsebenzi. Icele le-MDCT belifuna abuyiselwe emsebenzini, kodwa njengoba wayesekhalale umsebenzi lokhu bekungeke kwenzakale, yikho kwenziwe ukhetho. Sixoxe loCouncillor Ephias Mambume wedolobho leli uze sizwe ukuthi kuliqiniso na ukuthi benze ukhetho.
Kande kuliqiniso sibili ukuthi senze ukhetho lokukhetha umeya omutsha, because athi sesihlale isikhathi eside kakhulu singenameya. Njoba nomeya owayekhona wakhitshwa yiparty yakhe, kodwa kuqakathekile ukuthi ngitsho ukuthi uphinde waviselwa futhi nguminister, but ekuviselweni kwake ube ngumuntu ade seresayinile. So uresayine ngo-March, thina sakubona kufanele in terms of the law ukuthi sikhethe umeya omutsha.
Nxa eresignile kutsho ukuthi lobu councillor kasongucounsillor futhi.
Hayi, ekuresigneni kwakhe incwadi yakhe icaca ukuthi yena uresigna ukuba ngumeya. Kuphinde futhi incwadi evela kuminister ekumbisela icacile ukuthi ubiselwa ukuba ngucounsillor kaward 9. Yikho siqhubekele phambili sazikhethela umeya omunye esimbona efanele ukuthi eparty isikhundla.
Yena engubani osekhethiwe?
Esimkhethileyo ngubaba okuthiwa nguRich Mguni, ucouncillor kaward 5. Nguye osengumeya wedolobho leVictoria Falls.
Udeputy wakhe ngubani?
Udeputy nguye ozame ukukontesta i-election efuna ukuba ngumeya naye wangaphumeleli. Ubuyele esikhundleni sakhe njengodeputy umama okuthiwa nguPatricia Mwale, obe ngudeputy kameya lo ophumileyo. Nguye osele lokho engudeputy, udeputy mayor.
Ngalokho esikuzwayo ukubana kule ndaba yokuthi ubukhokheli bebandla bungani buyaguqulwa i-Supreme Court, akusoze na kubangela ukuthi umeya aphenduke futhi yena lo osowasukayo?
Engaphenduka njengokhansela, but hayi okwamaparty leadership issues asikutshela ebadaleni ukuthi bekulungisise. Kodwa hayi kucacile ukuthi thina asikhethanga umeya ngenxa yokuthi lo ukhithwe yiparty. Sikhethe umeya ngenxa yokuthi umeya obekhona uresignile.
Lo ngumnumzana Ephias Mambume, ucouncillor wedolobho leVictoria Falls, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. lomjalo wesifazane kubandla le MDC Alliance kobulawayo solusole amapolisa abikwa ibhaxabule abesifazane ababili bathukwa ngobuhlobo babo embikweni olotshwe ngunkosikazi Helen Mpofu okugatsha lolu leli bandla lithi amapolisa ephula isisekelo sombuso ngokutshaya omama laba ababili lokubathuka ngobundebele babo okukhumbuza abanye ngombhuqazwe wegugurawundi. Lumbiko uthi usola amapolisa ngokufuna ukwehlukanisa izakhamizi zakobulawayo ngobuhlobo. Sixoxe lelunga logatsha lolu unkosazana Tendai Masocha.
Hayi, lokhuyana sikusola kakhulu kakhulu njengabomama, lokhuyana ikwephulwa kwelungelo lomuntu ongumama ngendlela ephakemeyo ebuhlungu futhi kakhulu.
Udaba lolu abanye sebesithi lungani lilozo bandlululo ngomhlobo ukuthi laba bona bebekhuluma esinye isihlobo labo sisi bekhuluma esinye isihlobo, wena ubona kuyikho yini kumbe lucuku nje lwamapolisa?
Avele wona amapolisa esilawo kathesi sokungani ekutrenweni kwabo bavele bafundiswa ukuhlukuluza umuntu, abantu abasatrenelwa ukuthi bazogcina abantu. Thina ngosikwazi ngakho newethu Christi ukuthi kumele ngigijime ngitshaywa ngibalekele epoliseni. Mase ngiza kuthi ngitshaywa ngibaleke ngibona ipolisa ngilesale ngoba liyaphinda lingitshaye. So angeke ngithi ngamanga kumbe ngiqinise ukuthi kungabe kulobandlulo, kodwa kusala amapolisa okakathesi siyakwazi sonke ayalapha eZimbabwe ukuthi alesihluku ebantwini abamele bebagcine bebalondoloze.
Kodwa lina njengabomama lithini ngalokhu okwenzakalayo khonalokhu, ikakhulu sikhangele okokuthi abantu baye besithi bafuna ukuyadinga ukuziphilisa phandle lapho kodwa bese behlangana lamapolisa sebetshaywa, lina lithini ngalokhu?
Thina njengabomama sithi umthetho kumele uzibonakalise, njalo kumele sibone ukuthi umthetho ukhona, njalo kumele usebenze. Sifuna ukubona bephiwa isijeziso esizasisisa lathi ngoba omama labana bebezihambele ukuyadinga ukuziphilisa, bekungela lungelo kuthi ngaze betshaywa ngani kutshaywe inyoka ebonakala ingena endlini. Lokhuyana sikusola sibili ngokukusola ngesiba ngesiphezulu kakhulu njengabomama, size ubuhlungu njalo sidabukile ngaphakathi kwethu ewethu Christ.
Kodwa lona uhlelo lona lolo lokuthi abantu bengaphuma ezindlini nalo lubona njani, luyaphumelela yini kumbe abantu abalandeli imigoqo yafakwa?
Uhlelo lolu ngokubona kwami mnewethu liyaphumelela, kodwa phela ezindlini zangkhona akunakudla, uhulumende akunalutho, akunani alithathayo ukuthi abantu bangkhona besendlini babe besidlani. So umuntu uyabe ephuma endlini esiyadinga impuphu, esiyadinga lokhu nalokhuyana okungekho endlini yakhe. So sokumele atshaywe na, ngoba endlini akuhlaleki abantwana babe bemkhanyele befuna ukudla. Sokumele ephume ehambe edinga impuphu yena le engekho yazamela ayilayinelila ngalonke.
Unkosazana Tendai Masocha, isiphathamandla sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi ibhanga lesizwe lizasungula imali entsha eyisisindo sama $10 le $20. Ilunga lekomiti yaleli bhanga umnumzana Eddie Cross utshele leli phephandaba ukuthi uhulumende useqalile ukudinda imali, osekusele nje imbiko ezamemezelwa ukuthi imali iyenza nini. Iphephandaba leHerald lithi kulezizalwane zeZimbabwe eziyinkulungwane ezine 4,000 esezilobise ukuthi zifuna uncedo lokudla kwele South Africa kulandela ukuvalwa kwalelo lizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Amagama la abebhaliswa kusigodlo sommeli weZimbabwe eSouth Africa kumbe e-embassy. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithe izancedisa uhulumende unakekela abantu laba. okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngikama lami ngumoyo wemawane laba bethanda ukukhuluma ngalowo makhuphe lo othi ngifuna ukuthi abantu endiya live kakhela uvele uzamani ngayefuxotsha lokuzini kanti anti yena oyakhe ku-MDCT lana MDC Alliance. So lokho kumhluphayo yena kuyini? Aluba ngiyimchamisa bengizakhipha wonke ama-members of parliament lama-senators ahlasale yedwa sifona ukuthi yena uzakuyafaka abantu kwezana kuzanini yakhe nale ngoba lezo strategy sezanu vele siyasibona sobala vele ukuthi zani zama ukudiliza uchamisa manje kayisozibulawo ekachamisa. Ngumuntu kuphela ongasikhiphe ebunzimeni ayikhona lo umakhufu umakhufu evele ngumthengisi lo ufuna sihloma kuzana kuphela ngayo. Ngiyabonga.
Ya studio salibonani studio 7 phansi kona le mazweni. Mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni kwamakhama village ward 9 Makhulela Bulilima West Plumtree. Yee kunzima bafowethu kunzima impela lo mkhuhlane hayi usifikele ngenye indlela esingacabangelanga. Kodwa thina lapha ema reserve siyokulawa indlala ngoba silamali imali ezivaleleke eSouth Africa uma layisha kabahambi makungaba lenye indlela ukuthi uma layisha bakhululeke kube lama conditions ukuthi bekwazi ukusiza abazali ngoba lapha siyakweleda ezitolo ezitolo bazagcina besikweleda singafaki imali begcina bengala mali yokusitoka. Lo mkhuhlane lokunje ngapha hayi ngoba emakhaya vele i-distance sihlala sikhatshana lakhatshana sibi i-crowd kangako. So hayi kunzima kodwa sikazuza nje ukuthi abantu bayafundiswa or bayachekwa ngaphandle umuntu uma egule esibhedlela. Siyabonga Studio 7 ubhanda moyo liphephe lani lapho elikhona bafowethu.
Sanibonani bantu bakithi ninjani? Hayi thina siyancenganxenga. Hayi mina ngithi lokho okwenzakele kwabomakhuphe labochamisa omunye vele labantu bakhe nganxa befuna nje ukuthi kuthona i-MDC asibo bantu ukuthi bangathatha abantu abantu babo ngaze ukuthi wena le ntshintshibizo abantu bazabuyela kubana bana ngoba bafuna umuntu abafuni bizo. Ningahlupheki kakhulu linalonke lengqondo liyakwazi likwenza likufunayo. Asibambeni lapho elibambe khona obambe khona ungayekeli yekeli sikulandela ibizo landela into ovele obuyifuna. Ngiyabonga Mageza.
Mina ngiyalibingelela bantu bomsakazo silibonga ukusakaza kwenu. Ngithi umakhuphe uyazisomela lokho okukhulumayo uthengwe vele izandla asingeni thina kuzandla thina silandela uchamisa sithi phambili ngochamisa loba ngapi sithi phambili ngochamisa lokho yena okubhekileyo ethi yena ngokamogentwangirayi ngokwakhe lokho thina sikusebenzandla kwenu.
Ngiyalibingelela basakazi westudio 7 siyabonga umsebenzi omuhle lisinika wona umsebenzi wesisamsakazo weqiniso ngoba kakhulu eZimbabwe umsakazo ongasinika iqiniso njengaleli njengaleli elingakhetha inhlangothi elinika inhlangothi zonke langapha langapha. Hayi mina ngithi umama umakhuphe ngazihlalele phansi ayekele lokhu akwenzayo ngoba i-MDC Alliance yavotelwa yithi yavotelwa nguZulu weZimbabwe. So yena nxa esesenza njalo kusho ukuthi kasahloniphi ilungelo labantu. Abantu yibo abazikhethelayo abazikhethela abantu bona labo ukuthi babamele ngendawo ngezindawo. So nxa sebesenza njalo sizamelwa ngubani? Sizamelwa ngobani? Nxa kuyukuthi uyisebenzisa izanu PF layivuma izavulala umnotho welizwe ngendlela ephezulu njengoba vele vele ilizwe lifile linje. Nxa sokuliwa kula ngisho ilizwe lingancedisa baza kuma labo bethi labo uchamisa bengaphuma bephume bona laba abantu bonke bahle baphume ephalamende izanu izasebenza lobani? Kanti akontaba usebedemokrasi lapho eZimbabwe abasiyekele lokhu abakwenzayo umakhuphe kayekele akula muzi ongabuswa ngumuntu ongumama. Kuyafana lo muzi akula muzi ongabuswa ngumuntu ongumama. Umuzi ongabuswa ngumuntu ongumama ngumuzi ongalababa ekhaya. Siyabonga ngiyabonga basakazi okhulumayo nguThulani osuka ekhaya enkayi ngomsebenzi ngisebuthwana nyawo.
Yabuyelela abasakazi abahle abaka Studio 7 kanye konke nabalaleli baka Studio 7. Nako kwami ngithanda engifisa ukudlulisa ebantwini bakithi. Engithanda ukudlulisa ebantwini bakithi, bantu bakithi asifundeni ukulalela lokuhlonipha. Asifundeni ukulalela lokuhlonipha. Asithobeleni umthetho uma kwathiwa sihlayenini phansi, asihlayenini phansi. Siyekelenini uba sihlophethe sisola sisithi khona amasosha lamapholisa ahlukumeza abantu ayenza njani. Ngicabanga ukuthi ipholisa likaze lithole umntwana omncane naphi utshwala. Ipholisa likaze lithole kumbe umntwana omncane ehamba esitaradeni kumbe seyenza into engafanelanga yenziwe. So mina ngithi amapholisa lamasosha kalitshaye kakhulu nabantu elingamahlonga endlela, nelingalaleliyo. Igovernment misa lokhu ngoba isenzela thina, ayenzeli omunye umuntu, isenzela thina. Uzatshona uchocha ilanga lokhu siyalelalelalelale ukuhambe uyephathela abantwana umkhuhlane ngena abantwana befe phakathi komuzi wakho kanye konke la ufe ngokuphoka uthona uchocha usiyabotshwa unathi utshwala usiyabotshwa usenza njani izinto ezingaqedakaliyo. Mina vele ukuthi bebotshwe ngubona ngathi akufanelanga, abatshaye nje uma bengatshanje abantu izile liyi-one bonke abantu bazaziqoqa ngoba vele inengi lethu sengabona sikwazi ukusitshelwa ngomlomo sizwe sifuna ukuzwa ngenduku. So socha induku kayikhale, socha lepholisi induku kayikhale phezu kwendoda kumbe umfazi libambe umthetho kwena lizahlonipha.
Bathi bawaxotshisa amalunga e-MDC Alliance, hayi badlala nje ngoba isitimela ngapha kuchamisa ngapha siyahamba ebantwini. Abantu nje babalinsuku ukuthi ukufike lesi sikhathi sika-2023 bayenza ababevele bekwenzile ngo-2018. So hayi laba nje badlalisa isikhathi sabo nje ukudlala isikhathi nje kwakwenza lokhu. Babankomo, hayi siyazizwa izindaba, siyabonga njalo ukuthi liyasivumela lathi sithi sikhatshana linaliphetsheya kwezilwandle lisivumele ukuthi ngomsakazo sikwanise ukukhuluma lani, sikhulume lathi esikubonayo ngendaba lezi phumayo lapho esisizwa ngosuku sonke. Hhayi mina nje angifuni ukukhuluma ngomumo okhona, umumo okhona wonke umuntu waseZimbabwe uyawubona umumo obuhlungu kangaka. Siyazi sonke ukuthi umumo lo wenziwa yini ukuthi uzube nje. Kodwa-ke bengifuna ukuthi ngiye kulawana amadoda amabili lo mama uMakhuphe kwe-MDCT ngale ukuthi lokhu abangakwenza bathi kumbe bayaxotshisa amalunga.
Hey mani, njani basakazi abahle Studio 7 lo okhulumayo uqathanisa ngokombila photosa endaweni yase-Stand District emathebeleleni South. Okungiphatha nje kabi ukuthi engicabanga ngikhuluma njalo ngise-South Africa, okungiphatha nje kabi kakhulu ukuthi izwe lakithi khona laZimbabwe libhekane ne-corona. Kodwa kusuka kungithikamezile ukuthi lapho kuyawusimuntu kube khona ukuhlangana kwabantu ngokuthi baze nemibono eyiyona yona engazama ukuthi lesi sifo singathi ukwanda kakhulu. So lo kwindaba zepolitiki nje nazo ngicabanga kube kuthiwa i-lockdown impela kuqale kulokhu e-down zona into zepolitiki kancane kume kancane nje politiki kubhekwane naleyo nto esibhekane nayo i-corona le-virus. Ithi mase iphelele hhayi bese uyaqala umdlalo uqhubeke impela nje. Kodwa-ke manje uyahlanganiswa ene ukudonselana kwabantu kwezepolitiki. Amanye amazwe noma abanye abantu uma bezama bakwamanye amazwe zama ukuthi baxhase, uma ningahlangene yazi nokuthi anixhaseki kahle ngoba nikho entweni eyodwa. Ngiyabonga msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ingcwethi wezombusazwe zithi ukuxabana okukubandla le-MDC kuveza sobala ukuba ibandla leli kumele lilandele isekelo sombuso walo ukuze lenqabele ukusiwa emthethwandaba. Lisipha ithuba ibandla le-ZANU-PF ukuthi lenze umathanda. Intatheli zindaba e-Studio 7 nomlondolozi Ndlovu ubhodabhode eHarare exoxisana lengcwethi kwezombusazwe kunye loZulu Mathupha.
Lokhu kuza ngemva kokuba icele laleli bandla elikhokhelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe laphiwa imvumo yokukhokhela leli bandla lidalela phezulu le-Supreme Court ngoba umnumzana Nelson Chamisa ethiwa kalandelanga isisekelo sebandla aze athathe intambo zombuso ngemva kokubhubha kukamnumzana Mogenswangirai owayengumkhokheli wakuqala waleli bandla. Lokhu kusolwa licele elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lona elithi ibandla le-MDCT langena kukhetho lilodwa lanqotshwa okwesabekayo lathola izihlalo ezimbili nje kuphela. Bathi leli bandla lehlukene lebandla le-MDC Alliance elancindiza kukhetho luka-2018 ngalokho umthethwandaba bathi waphosisa isinqumo ngoba uKhuphe usephiwa ubukhokheli bebandla elamnqoba kukhetho. Kodwa abanye abantu bathi ngabe ibandla leli liyalandela isisekelo sombuso walo, ngabe akuladubo olufana lalolu. Abanye bathi isisekelo sombuso webandla saqala ukwephulwa ngomongameli umnumzana Tsvangirai azakhethe abanye abasekeli bakhe ababili uChamisa nomnumzana Elias Mdzuri, yena evele lomsekeli wakhe uKhuphe owayekhethwe ngokusemthethweni ngumhlangano weCongress. Ukuthe ngokubhubha kwaTsvangirai ngomnyaka ka-2018 idale le-National Council we-MDCT labeka umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli khona kulokhuphe obikwa wayengangeni emhlanganweni loTsvangirai esola ukubunjwa komanye we-MDC Alliance lamanye amabandla angamashumi amabili. UKhuphe uMdzuri lo wake waba ngunobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora, owake waba ngumsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komi othiwa wayelobudlelwane obuqatha lomuye uTsvangirai labanye bathi akulandelwanga isinqumo somthethwandaba weSupreme Court esithi kumele ibandla le-MDC libuyele kuzigaba zengatsha ama-structures ngesilungu omnyaka ka-2014. Kodwa abanye bathi uMonzura noKomichi badinga izikhundla nje kuphela ngoba banqotshwa kukhetho lwedale le-Congress nyakenye, yikho besiya kuKhuphe lapho ababikwa befuna ukuncinci tisa isikhundla sobukhokheli. Icele likaChamisa lona lithi lenza umhlangano walo weCongress owawukhokhelwa ngukomishi lanquma ukuxotsha uKhuphe ebandleni le-MDC Alliance ngoba wayesebumbelakhe le-MDCT kulandela isinqumo somthethwandaba esathi angasebenzisi igama lokuthi MDCT. Ingcwethi ezigcubanga ezombusazo zithi ukungalandelwa kwemithetho kubandla le-MDC kufana lokuthiya isilonda esenza kube lula ukungena kwempethu. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Mlindelo Mancitshana yesizwe elandiza ngalokhu.
Esizayo kufanele nxa kweze politiki ulandele iconstitution yenu elakubumbela nayo.
Lokhu kugcizele ngesinye isizalwane seZimbabwe esisekela ibandla leli umnumzana Alfred Zirutwe.
Kuqakathekile njengebandla ukuthi silandele isisekelo sombuso, kumbe ngithi iconstitution eyethu esayibhalayo njengebandla, ukuthi xa ukuthi kule ngxabano kumbe kulokuphikisana kumbe kulokungazwisisi kulandelwe lelo phupho eliyilo engathi elisigayidayo ukuthi siyenze njani ekugcineni.
Umnumzana iPhithule Maphosa oyebandla leZaphu uthi kumele abantu beZimbabwe bafunde kulokho okwenzakala kubandla le-MDC ukuze bangagcini bevotela ibandla elilomkhuba ofana nowe-ZANU-PF esithi ibandla le-MDC njengoba lifuna intambo zombuso kumele litshengise umahluko lebandla le-ZANU-PF.
Namhlanje sihlutshwa i-ZANU-PF engalandeli isekelo sombuso, so lanxa sithi siyadinga i-alternative kufanele sibe kwazi ukuthi abantu esibadingayo kumbe abantu esibakhangeleyo bona bayasilandela na isekelo sombuso, especially selizwe.
Unobhala webandla elikumanyano wamabandla awe-political actors dialogue Poland ele-United African National Congress UANC umnumzana Alfred Mapranga uthi ibandla le-MDC kumele lizinuke amakhwapha singakacabangi okokubusa ilizwe. Kodwa unobhala wabatsha kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Gift Osalo Siziba uthi okwenzakala kubandla leli yimisebenzi yebandla le-ZANU-PF.
Sisiya phambili ke into ekufanele ukuthi abantu bebeyazi ukubana ke thina njenge-Movement for Democratic Change Alliance sizaqhubeka phambili sisilela ke ukukhululeka kwelizwe lethu ukubana i-ZANU-PF iphume embusweni. Lokho ke akusoze kwamiswa ke ngamadali akuleli ke a captured
kodwa omunye wabatsha osekela ibandla le ZANU-PF umnumzana mabutho moyo uyakulandela lokho esithi iZANU-PF kayilani lokulisana okukubandla le MDC
iZANU-PF yayingekho i MDC ibumba i constitution yayo iZANU-PF yayingekho i MDC iqala ukuxabana iZANU-PF yayingekho uMorgan Tsvangirai efaka abasekela babili abatsha ukuthi bemsekele ebe labasekela abathathu ngemva kokubana etholakale uselomkhuhlane wemvukuzane iZANU-PF yayingekho engqondweni yakhe Tsvangirai ekwenza lokho yayiyinto yakhe so khatheso sokusenzakala enkundleni zomthetho iZANU-PF ayikho futhi
ngeviki edluleyo icele MDC elikhokhelwa nguMakhube elithiwa yiMDCT lisuse abameli bedale leParliament abane abawucele elikhokhelwa nguChamisa eselithiwa yiMDC Alliance amalunga asusiweyo abalisa umnumzana Charlton Wende unkosikazi Thabita Khumalo unkosikazi Lillian Timvoice lomnumzana Prosper Mtseyami lokho kwenze ukuba iMDC Alliance ikhiphe umbiko othi amalunga ayo awedale eParliament azaphuma wonke edale eParliament nxa icele likaMakhube lingaqhubeka lisenze nje ezinye ingcwethi kwezombusazwe zikhuthaza umnumzana Chamisa ukuba asungulwe elakhe ibandla ahlube ijazi elithi MDC ngoba selimadabu Dabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Zahara featuring Georgi ingoma ethi yona incwadi encane isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebesilazo sokukhethwe umeya omutsha wedolobho leVictoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini ugatsha lwabesifazane lwebandla leMDC Alliance kobulawayo lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa kulelo dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com.